Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusukela ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukwazeki ukuthi ngukansela ongumama and the first one okuqalisa ukungena khonaphana. So ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezesikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho nxa singakhangela everything okuyabekusendlini uqondana lomama leproblem yobulawayo eyamanzi nxa sifuna amanzi umama nguye ukhangelana nakho. So khonokhona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotional ukuthi amanzi aphayise ukuthi ngiqede masinya iproject liyana ezambezi water project. So yini into esizayimela kakhulu lethi kukwadlevini mina ngeproblem kakhulu esuwa. So khonokhwana ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yakhe itholakala laphana umama ikipeti esingane esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure. So sizazama ukuthi kulungiswe khonaphana. So nami ngiyazama kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuzi ngoba khathesi amanethizeni avaliwe amafilmu ukuthi obaba basebenzi. So thina amaningi angikhona bencedekana kuthi ngitsela amatamatisi. So nami ngizazama ukuthi bethole ukuthi bethole layo imisebenzi kwizindlu le imisebenzi yabo ithole ukuzimanzi lani ukuthi bephilise imuzi.
Abanye kiye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugile-ke labo badinga yini usizo njalo kulenhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya, kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni namphanda ngibe le nhlansi ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then A1 emakhandeni ayikabi that much ukuthi isebenzi iyasebenza but besingakalungisa i-ground labo leyo sengingenxa ye-delimitation sengile iholi liyana elobhenula isiku-wat level. So bengithi nxa singayenza sithole ukuthi behambe kuma-training benza ama-trainings ngale kuyisenta bebona ukuthi bona kuyina abangakuyitholi ukuthi omunye akwane usebenza nebhizi ulungisa ama-fridge omunye ukulungisa izimota bethone bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana bekwanisa ukuyazitholela imisebenzi yabo abazabe besebenza bethola something ngoba khathesi bahlezi emabhizini like sesekungakabi i-limitation emakhandeni thi besingela i-big center. So sembona ukuthi manje sengikhiphile sesisebenzisa leholi emakhandeni elobhenula ngale kule center. So ngizama ukuthi sivule isenta lena izebhizi for ama-youth kuze bethole imisebenzi. Abanye bakwanisa ukuyenza amasepha abanye ama-cobra at least abe lokwakhe akwenzayo angahambi kuyeqatshwa aziyenzele izinto zakhe azisingisile.
Ukodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils.
Ngiyathaba kakhulu ngoba lokhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sikwanisa ukuthi njengokomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba khathesi kunzima ukuthi baba nxa ngathiwa sikhulume ngezokomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizakwanisa ukuthi atleast lathi simele abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafaka ezikolo kuhambe sebadingi nakuma-businessmen ahlala ku-community ukuthi ngihlale kusesikolo for abantwana labana but into ngubaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangumasembazane.